Okuqakathekile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi ke nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende weZimbabwe ucorrupt, siyabe sikhuluma ngokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ezingaphathelananga lokuphilisa kumbe lokukhulisa umnotho. Ungabona sokusiba labanye abantu abenza amabhizinisi bevikelwa nguhulumende lanxa besephula umthetho, kutsho ke ukuthi ke lo umuntu onjalo uyabe esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende. So nxa umuntu esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende kuba nzima ukuthi athathwe ahanjiswe emthethweni kumbe sithi thina simbone esiya ekhoti esiyatholakala elecala. Ngoba phela ungakhangela kathesi sikhuluma ngokuthi ke omkhulu welizwe usezinike amandla okuthi akhethe amajaji kumbe ujaji womkhulu wehigh court. Ngezinye zendlela zokuthi ke babe lendlela zokuvalela ukuthi abantu ababe besenza njengotagbire bengalandele umthetho ngokugcweleyo bangaze bathole lakala belamacala. So kusobala ke ukuthi ke lo muntu esikhuluma ngaye ngumuntu osetshenziswa izikhulu zikahulumende, ngumuntu osetshenziswa njengodlawo ukuthi izikhulu zikahulumende zidle imali kumbe ngesikhiwa ukuthi wakhona they feast on the sweat of a suffering Zimbabwean. Yikho okwenzakalayo lokho esikubona kusenziwa ngutagbire, ngoba utagbire ukuthi aze abe ngumuntu olemali engaka ungakhangela iminyaka yakhe, ukhangele le background yakhe ukuthi ke uqalise ukusebenza ezamabhizinesi kusuka kube nzima ukuthi ke uhlanganise ukuthi aze athole imali engaka kwini.
Alubana luthe lwenziwa uphenyo, ubona liphuma yini iqiniso?
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe, ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. Nxa umuntu egutshuzelwe ngabakhulu bakahulumende, okwenzakalayo ukuthi ke abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi abantu abaphambanisayo yibo kanye abakhulu bakahulumende. Ngezindlela abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi ibandla elibusayo ligubuzele ukuganga lokho esithi corruption. So ngesindla nxa ligubuzele ukuganga esithi corruption, aba corrupt yibo. So amaZimbabweans kawamanyane abe kwazi ukuthi kulungiswe lolu daba, asihlanganise namakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980. Ngoba as long as lokhu besibusa kulanamhlanje, ukuxhwala kuzabe lokhu kusuka khona, ngoba ungakhohlwa ukuthi nxa besakha abantu abanjengabo Tagbire babakha ngoba yibo bazagcina betake over kibo.